Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlaka 31 kumfumfu 2018 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Besimcebisa ngomumo seZimbabwe esibona thina ukuthi ngendlela indaba yomnotho eyaphansi kungayenza ukuthi izizala zeZimbabwe ziphume futhilizwe zingene emazweni asemaceleni.
Inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition sicele umanyano we-SADC ukuthi uhlanganise umongameli Emmerson Mnangagwa lomkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa bekhulumisane kulungisiswe indubo ezikhona elizweni.
Uzavuseleleka but usuzathatha isibange esidanyana ukudlula nxa labo ngabe besibambile. Ekugcineni kwako konke umbono ukhona.
Abebandla leZANU-PF bathe ngumlando waso sonke isizalwane seZimbabwe okulungisisa umnotho. Kulomlisa odabuka esigabeni sako mangubo ePlumtree ophakathi kokubuzisiswa ngamapolisa kwele South Africa ngodaba lokubulawa kwamalunga omdeni wakhe ayisikhombisa kulelo lizwe. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inkokheli yenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition izolo ihlanganele umgcinisihlalo we-SADC njalo engumongameli wakwele Namibia umnumzana Hage Geingob eWindhoek imbonisa ngesimo seZimbabwe njalo icela ukubana i-SADC ingenele kulungisiswe ukudonselana okukhona phakathi kwe-MDC leZANU-PF. Umgcinisihlalo wehlanganiso le umnumzana Rashid Mahia uthi batshele umongameli Geingob ukuthi ukudilika komnotho welizwe kanye lokufuthelana kwezombusazwe kulakho ukugcina kubangela impi kubulawe abantu libutho lona athi likhanya selingenela ngamandla kwezombusazwe. Ngokunjalo uMahia uthi bacele uGeingob ukubana umanyano we-SADC ungenele kudaba lweZimbabwe kube lokukhulumisana phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa. Uthi ababili laba kumele bakhulumisane kulungisiswe konke okuhluphayo okugoqela udaba lokudula kwempahla, ukusilela kwamafutha kanye lemali yamabhanga. Ukufuthelana kwezombusazwe kuqhamuke ngemva kokhetho lapho uChamisa ale khona ukwamukela impumela yalolu khetho esithi umongameli Mnangagwa uqilibezele. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele siphathamandla seChristian Alliance umfundisi uSeni Spanda okuqula le-Crisis in Zimbabwe Coalition elihlangane lomgcinisihlalo we-SADC.
Besile qembu sikhokhelwa i-Crisis Coalition labanye abenhlanganiso ezizimele zodla abenango kuhlangana lo hulumende owenamibia upresident wenamibia yena enguchelimana owe-SADC. Besimcebisa ngomumo seZimbabwe esibona thina ukuthi ngendlela indaba yomnotho eyaphansi kungayenza ukuthi izizwala zeZimbabwe ziphume futhilizwe zingene emazweni asemaceleni okungayenza ukuthi kungabi lokuhlaliseka njalo kulawo mazwe. Ngakho thina besimcela sikhuthaza ukuthi i-SADC ikhangele indaba yeZimbabwe ngelihlo lokuthi incedise ukuthi ilizwe liphakame. Njalo besikhuluma laye ngokuthi kuyadingakala ukuba i-SADC iqhwebe abafowabo abaseZimbabwe inkokheli zethu ukuthi ziqalise ukukhulumisana, ngoba nxa bengasoze bekhulumisane asiboni ukuthi kuzaba lendlela okungalungiseka khona udaba lweZimbabwe. Siyakwazi siqede ukhetho, abakhokheli bama-political parties lokhu besilwa ngendaba yokhetho. Ngakho thina besikhuthaza ukuthi ngabe kuyaphela kube lendlela yokukhulumisana ukwenza ukuthi lizwe liqhubekele phambili.
Utheni kodwa likhuluma laye uMongameli wawele Namibia?
Usemukele kakuhle ngenxa yokuthi enanzelela laye ukuthi iSADC iyavumela ukuthi izizalwa ezamazwe ehlukene ezikhulumisane laye njengoChelimani. Uthokozile kakhulu ukusibona njalo wasesithi yena kuyamela ukuthi sikhulumisane thina lenkokheli zethu seZimbabwe. Kodwa kwesibili wananzelela laye ukuthi lindaba yomnotho ingaba indaba engahlupha namanye amazwe labo abangabomakhelwane beZimbabwe. Ngakho naye ukhane kuyindaba ade iqakathekisa ukuthi kumele ilungisiswe masinya. Njalo wasesikhuthaza ukuba siqhubekele phambili silokhu sikhulumisana lamanye amazwe agcicelane layo iZimbabwe ukwenzela ukuthi lindaba ibanjwe ngumuntu wonke.
Sizwile njalo ukuthi liyathi lisuka khonapho ke kwesikhatshana liza kwethekelela amazwe anjenge iBotswana, iSouth Africa, leAngola lamanye atshiyeneyo. Likhuluma ngodaba olufanayo kodwa libona ngazani bazalamukela njani njengoba ibandla leZANU PF lidlelana kakhulu lamazwe la?
Sithe siqeda ukukhuluma la sananzelela ukuthi iSADC yona ngokwayo isisiba lenkokheli ezicabanga ngendlela ehlukeneyo. Ngenxa yokuthi thina sibuya kibo sithi indaba yethu yeZimbabwe sicela ukuthi sincedisane neningi. Sikhulumisana labo ngohlangothi lokuthi asithi ukuthi belo leZimbabwe kumbe bechothoze iZimbabwe. Kodwa sithi kibo ngabe lindaba iyakhangelwa ngelihlo lokuthi indaba yomuntu wonke okuregion. Ngibona ngani singayilanda ngaleyo ndlela. Inkokheli ezeregion zizasamukela ngoba laba bebonthi sifuna ukuyakha ukwenzela ukuthi ilizwe lethu liqhubekele liye phambili. Ngoba nxa sinanzelele iZimbabwe yiyo eyayisiba yilizwe lapho abantu ababeya bezofunda khona, abantu ababeya bezosebenza khona. Ngakho wonke umuntu ufuna ukuyibona iZimbabwe isivukile njalo.
Ye, so-ke kodwa-ke nxa sikhangela-ke ngizokuthiwa likhumela ngokuthi kuyafunakala ukuthi kube labantu abatsha abangathatha izikhundla zabadala asebehlale kakhulu kuSADC. Kambe ukuthi baza kuvuma khonokho bonke bolaba-ke abakhokhelayo?
Leyo yindaba okumele ibixoxwa ngayo ngesikhathi sonke. Ngibona ngani labo abaqalisa ukukhokhela ngesikhathi sempi yenkululeko abaningi babo bavuma ukuthi hayi sokudingakala abatsha abangaba lo mbono omutsha abanjalo abangakwanisa ukuvusa amazwe ethu kwenzela ukuthi alingane namanye amazwe angaphetsheya njalo ababe lo mbono omutsha njalo balamandla amatsha okugijima ngembono le emitsha. Ngibona ngani wonke umuntu uyakuvuma lokho kodwa indlela okumele kwenzakale ngayo ukuthi kube indlela yokuxoxisana kodwa kube le ndlela yokukhuthaza ukwenzela ukuthi amazwe ethu aqhubekele phambili. Ngoba singekele ukwenza khonokho iwayini entsha ingeke yangena esitsheni esidala. Ngibona ngani siyadabuka singakwanisi ukuqhubekela phambili.
Ye, uMongameli Emmerson Mnangagwa-ke lizakhuluma laye njalo ngodaba lolu yini?
Ye, uqakathekile kakhulu. Siyabona ukuthi sokube labanye ama-ofisi ethu enhlanganiso ezizimele zodwa sezihambise izincwadi zicela ukukhulumisana laye. Kuyinto esiyimeleleyo njalo nje ngikhuluma kanje siphathekile ngaleyo ngalolu daba ngoba sibona kuqakathekile ukuthi simbone sikhulumisane laye ukwenzela ukuthi azwisise ukuthi sivela ngathi njalo sizama ukuthini. Njalo siyakwazi ukuthi abamabandla kade bexoxisana laye njalo labo bezama ngolunye uhlangothi olokusiza ukwenzela ukuthi umumo wethu ukwanise ukuthi usizakale abantu bephansi.
Umnumzana Useni Spanda ukuqula le crisis in Zimbabwe coalition elihlangane lomgcini sihlalo weSADC njalo engomongameli weNamibia eVindok izolo. Kube xoxa ecingweni lo Gibbs Dube. UGibbs uphinde waxoxa njalo lesiphathamandla seZANU PF umnumzana F14 Nkomo. Yena othi abe crisis laba badlala ngesikhathi ngokuyadinga usizo eNamibia kulokuthi bakhulumisane loMongameli Mnangagwa.
Akulaluthi iSADC ezalwenza, akulaluthi elizwe elingakwenza. Okwenzakalayo okulungiseka kulungiswa ngabantu balelo lizwe. Ikuthi abantu sebajayela ukuthi kulento abayitholayo ngokuthi bengenza ezizinto zingathiwa ziyamangalisa kwelinyikize besethuleka ukulungisa izinto zabo. Kuyafanana lo muntu othi uyehluleka ukulungisa okusemzini wakhe abize umakhelwane ukuthi bangamlungisela yena ezehlulekela ukuzilungisela. Yikho kuthiwa yikwehluleka.
Nxa sesikhangele kodwa abakhuluma ngakho bathi ke umnotho welizwe ungani suguqa ngamadolo sonke singani siyakubona khona ukuthi lokuhlupheka okumangalisayo ebantwini soke akumelanga yini babikele umakhelwane nxa sokunjalo babankomo
ngambe kuyaqalisa ukuthi ilizwe libe lohlupho ilizwe leZimbabwe asele ukuqala ukuthi libe lohlupho umhlaba wonke uba lohlupho umhlaba wonke ulendlela yokulungisa uhlupho lwalo akuqalisi namhla ngesikhathi sisiba lohlupho kulabantu ababekholisa ukuthi uhlupho lolu lungalungiswa ngumakhelwane besehluleka ukulungisa okungekhaya
kodwa-ke khonokho-ke okwebutho-ke ukuthi heyi ibutho ngazane lithwalise nzima abantu akunjalo-ke kumbe kume njani
hhayi yikuthi esikhathini esiningi sesejayele ukusebenzisa abanye abantu ibutho ngubani olibutho nxa ukhuluma ngebutho thina sivela kilo silebutho ebesilalo lalwela ilizwe abantwana bethu abezipra abezanda bahambe balwela ilizwe leli babe le njongo khathesi sebefuna ukuthi kusetshenziswe ukuthi nxa kule ntembi sokuthiwa ibutho lile njongo laba le njongo khathesi asesikufuna njengelizwe ukuthi kulungiswe inotho yelizwe ngokuswelakala kwenhlanhla kulabantu abafuna ukuthi bathathe inotho yelizwe umuntu nxa uzathatha ube le mali engange-90 billion unguwe wedwa uyabe usithi uzafuna ukuthi inotho yelizwe ibenjani
umnumzana efort inkomo isiphathamandla sebandla lezanu PF obexoxa ecingweni logibs dube westudio 7 kulomlisa odabuka ePlumtree esigabeni sakwamankubo ophakathi kokubuzisiswa ngamapholisa akwele South Africa ngokubulawa kwamalunga omdeni wakhe ayisikhombisa eVlakfontein duzane leJohannesburg amapholisa athi adinga omunye njalo owesilisa Wabehlala labafi uSibusiso Ernest Khoza yena ocatshangelwa ukuthi nguye obabuleleyo. Isika lesi sibikwa senzakale ngeviki ephelileyo umlisa wakwamankubo lo engekho eseZimbabwe. Amapolisa athi ababuleweyo laba ngabesifazana abathathu labantwana abane. Bonke batholakale bengcwatshwe endlini ekade behlala kuyo. Isiga lesi sivele ngemva kokuba omakhelwane bazise amapolisa ukuthi kabasahlalisekanga ngephunga elingapheliyo ebeliphuma kulindlu. Umnotho weZimbabwe uqhubeka uthabalala mihla ngemihla uhulumende ekhanya engelasisombululo. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ulethemba lokubana imizamo esanda kwethulwa ngumphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube izaletha ububelo maduze nje. Lanxa abanye bengelalo ithemba isiphathamandla seZANU PF umnumzana Joseph Chuma uthi kulokukhanya phambili
udaba lobukhonomi lufuna ukuthi abantu babe sober enough ukuthi bebekwazi ukuthi umlandi wankona ukuyini lawe wena Zulu mthwakazi omuhle wakuleli eZimbabwe
manje nxa kungayenzakalanga khonokhu abantu bengabambananga njengalokhu okukhanya kusenzakala kathesi ubona ungani kuzahamba njani uzavuseleleka yini umnotho welizwe
uzavuseleleka but usuzathatha isibange esidanyana ukudlula nxa labo ngabe besibambeni ngoba ekugcineni ngako konke umbono ukhona uthi indlela ehanda ngayo nansi ila so kungadonsa nzima kufana ukuthi nxa usibophe iinkabi zakho enye intla umforo ingawazi izabe idonsele eceleni kudoswe nzima kodwa kusalayo uzalima indima yakho uzuyiphuthe kodwa uyabe usuzathatha isikhathi eside ukudlula lapho ngabe aluba ubophe zona zonke eziwaziyo umforo okana usuka lapho usiya ngapho so ye thina sodwa into esizayizibona kona ikhenani siyifike sokukhatshana njengalokhu kwenza abantwana baka-israyeli kusuke egibhithe usekenani kwakuseduze kodwa ngenxa yokungabaza kwabo ngenxa yemisebenzi yabeminye engayisiyo yayifunwa nguNkulunkulu baqinele kubabhodisa babhodisa kodwa isiphetho basike kenani.
Bakhona njalo abanye abathi okwenza kungahambi kahle yikhona okokuthiwa khona kulabo Queen B labanye abanjalo abayibo abaziphetheyo besehlula iziphathamandla zikahulumende. Ukubona kungakuliqiniso yinto?
Lolu ludaba olusegudini okwamanje engifisa ukuthi ngabe sizaluhlalela phansi basinyane abantu bucutshungulwe ngoba akula muntu okumele abambe umkhono weZimbabwe at ransom eyedwa. Akula muntu omele adle ikhekeleli eliwumkhono weZimbabwe eyedwa. Abanye abantwana bethwele nzima besidlakala uklubhu. So nxa kukhona abantu abenza into enjalo yinto okumele ikhangelwe ilungisiswe masinyane andubana sibile engqube naphambili.
Kodwa wena uyakukholwa yini ukuthi kulabantu abanjalo abafana labo Queen B bakhona la?
Mina ngingaphose ngifuna ukuluthenga odaba langikhona kodwa-ke into enhle ukuthi into yonke kumele ilo bufakazi okugcweleyo sikubone size sonke sivumelane ngento esiyikhangeleyo kodwa nxa kungekhona abantu abanjalo abantu labo kumele kube kwakena banolunye oludlulo lukasathane ngoba bathwalise abantwana beZimbabwe nzima. Akumelanga kube njalo, uzibone wena usidla ube labo konke abanye abantu bengela ngisho isitshwala santamba amashuwa uzithi ngumuntu yini bo.
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezano PF obexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Amankampani ama-insurance asebhalele abantu abalondoloza inotho yabo lawo ebazisa ukuthi sesehlukanisa ama-accounts abantu ababhadala ngedola leMelika lababhadala ngama-RTGS. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amakampani awe-insurance aseqale ukuletha uhlelo lokubhalisa abantu ngemali yakwamanye amazwe okuyindlela yokulondoloza imali ephethwe ngabantu esempahleni. Incwadi sezithunyelwe ebantwini zibazisa ngalinguquko ezakwenza othengayo azikhethele phakathi kwemali yakuleli leyaphandle ukuthi uzabhadala ngayiphi. Umnumzana Augustine Mahlangu oyingcitshi kwezemali uthi amakhampani ama-insurance awasela qiniso lomnotho welizwe ngoba umkambo wemali awunaki ukuthi idola leZimbabwe leMelika liyalingana njengokukhuluma lukahulumende.
Into le eyenzakala ngama-insurers oyokuguqula ama-policies from ama-RTGS ukuthi ebe yama-hard currency entengo ezinye amayamazwe ikakhulu i-USA kutshengisela ukuthi bona labo ngabala qiniso ngomumo welizwe mayelana imali zangkhona i-financial sector. Lokhu bakwenzele ngxa ukuthi umkambo generally market yethu ayinanzeleli ukuthi i-RTGS lamabhondi i-1:1 le-USA ngokhuluma kwahulumende.
Izehlakalo zomnyaka ka-2008 lokhu ezingasukanga engqondweni kaZulu okokuthi lanxa kungaba linyathela elihle lokhu kodwa abantu bavele abasawethembi amakhampani aphatha ngezama-insurance. Umnumzana Mthokozi Sindlovu owalahlekelwa ngumama eminyakeni edlulileyo ngemva kokusebenza iminyaka engamachumi amathathu wasephiwa amachumi amahlanu amadola i-$50 kuphela bona bekhangelele engaba zinkulungwane ezingamachumi amane i-$40,000 uthi yena vele kasawathembi ama-insurance.
I-insurance ngalesi sikhathi angila confidence layo ngoba ngesikhathi si-shifter from izimdola eira siyakumulti-currency saluza izimali eziningi lakhathi sibe ngathi sitshintshe sibhadale ngama-US dollars kodwa eqinisweni ukuthi abantu i-confidence abaselayo le-insurance.
Ngomnyaka ka-2008 abantu balahlekelwa zimali eziningi ikakhulu sekuguqulwa ukusetshenziswa imali zamazwe achiyeneyo. Lokhu kwabangela ukuthi uZulu alahlekelwe lithemba kulumsebenzi ngoba akula ngitsho lowake wapha incazelo kumbe induduzo ebantwini. Amakhampani ama-insurance alile ukukhuluma lentathela izindaba kanye lenhlanganiso ebona ngala makampani besithi abala mvumo yokukhuluma. Kodwa kube sobala ukuthi bebengafuni ukuveza okuyikho okwenzakalayo. imali yakwamanye amazwe ayisatholakali njalo lapho itholakala kuba nzima emuntu nikazana ukuthi ayithenge ngoba kumele aye emkambo wensitha. Lokhu kutsho ukuthi i-insurance izahle ibize intengo ephezulu enganeliswa ngabanengi. Abathengisa insurance phandle kweZimra edolobheni lakoBulawayo bathi bebengakaqali ukubhadalisa ngale imali kodwa labo balinde ukuthi kuqalise. Amanye amakhampani asevele aqala ukuthumezela abantu incwadi enxusa ukuthi bathenge insurance ngemali yaphandle. Kwezinye indaba, ababalisi kanye lamadokotela asebhalele uhulumende bemazisa ukuthi labo bafuna ukubhadalwa ngemali yakwelemelika. Kodwa akwaziwa ukuthi lokhu kuzenzakala na ngoba uhulumende engalayo leyo mali. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Abenhlanganiso yeMathebeleland International Society of Students bathi kulamabala amanengi amele esulwe olimini lwesiNdebele ngoba engasiwo esiNdebele. UBenedict Nhlapo usibhalo ludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Abenhlanganiso le eMathebeleland International Society of Students egoqela izifundi zeZimbabwe ezemayunivesithi atshiyeneyo kwele South Africa bathi kulamabala esiNdebele ngosekuntolontolo esetshenziswa angayisiso siNdebele oqobo. Edlula ikhulu amabala lemitsho bathi akufanelanga kusetshenziswe olimini lwesiNdebele. Ibala elithi chako bafuna liphume kungene elithi ubisi, isitshwala bafuna kuthiwe uphothu, imuli kuthiwe ngumdeni, ukugada kuthiwe ikugibela, ukubhebha komlilo kuthiwe ikuvutha, kanti umzukulu bafuna kuthiwe umtshana. Umgcinihlalo wanihlanganiso umnumzana Khulekani Getshenge Ndlovu owenza izifundo zezombangazwe kubanga le-masters University of South Africa uthi bafuna amabala la angafundiswa abantwana esikolweni.
Kahle kahle alukho uhlupho ngelanguage yethu kodwa kulamagama esingasawathandi angasiwe esiNdebele sifuna ukuthi aphume olimini lwethu. Yebo sizalokhu yiwo akhulunywayo kodwa akusuwo magama awesintu awesiNdebele kumbe ngathi mina awesinguni. So lapha sesifuna ukuphuma ngelanguage yethu kuphela isiNdebele qobo lwaso.
Umnumzana Ndlovu uthi kabazami kulungisela isiZulu kodwa la abafuna angene yiwo amabala esinguni akhulunywa endimini zesinguni esifana lesiZulu lesiXhosa. Umlobo weZimbabwe uMesimbundla owaloba ugwalo oluthi ngazigwaza ngowami uthi liqiniso ukuthi kulokungavumelani kakhulu ngamabala athize asetshenziswa olimini lwesiNdebele.
Lami nginje ngisathola ukugxekwa thola ukuthi umuntu uyakufonela akubuza ukuthi ibaleli nje silalo yini esiNdebeleni uthi uyadinga ukuthi likhona yini omunye ethi yebo silikhona omunye ethi alikho ngelesiZulu. Ngakho eqinisweni kukhona okumele kwenziwe.
Kodwa ke kukhona abaphikisana loluhlu lwamagama abhalwe inhlanganiso eMathebeleland International Student Society besithi abukho ubufakazi bokuthi lamagama awasiwo esiNdebele. Umnumzana Bhekane Dube waloba ugwalo oluthi umuzi wexhegu uthi amagama angafunwa ngabenhlanganiso le yiwo awesinguni soqobo bese kujiyana ukuthi amanye asala esiZulwini amanye aya esiNdebeleni.
Abafundi laba ngicabanga ukuthi abangakunanzeleliyo kumbe abangakwaziyo ukuthi isinguni siyini. Maningi amagama engiwabone lapha ayisinguni abawaphikayo bathi wona kawuso esiNdebele. Badinga ukuqondiswa babesazi ukuthi isiNdebele siyisinguni. Njalo isiNdebele kasimanga siyakhula njengazo zonke izindimi.
Kodwa ke inhlanganiso le yona ethi ifuna ukuqhutshwa umhlangano ozaxoxa ngokwakhiwa kolimi lwesiNdebele bese kubunjwa iqula elizalawula ababhala lokufundisa ngalolimi ukuze kungasetshenziswa amabala lezitsho ezivela emzini. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Iqembu leHighlanders liqale izolo ukuzilolonga lilungiselela umdlalo walo wePremier Soccer League leHarare City ngesonto. Abasekeli baleli qembu bathi kumele linqobe noma kanjani kulandela ukubhaqabulwa kwalo iChapungu nge-4-0 emdlalweni weChibuku Super Cup ngempela viki. I-Highlanders isinqotshwe kaningi emdlalweni ye-Premier Soccer League lonyaka okuyinto ecunula abasekeli abaningi. Sibuze ingcweti ehlaziya ezemidlalo umozi wethu kadebe ukuthi ubona leli qembu liqhubeka lo mqeqeshi walo uMadinda Ndlovu na kumbe lizamthathisa unyawo.
Ngibona iqhubeka ekhona ngemva kokubethwa liqembu leChapungu nge-4 eqandeni khonale enkabazwe. Uhle wabuya wayenza i-press conference lapho ake walandisa khona echasisa ukubana ngokubona kwakhe basendleleni ekahle ekutheni babumbe lelo qembu. Uze wakhipha amagama wokuthi manje lo kuyikuthi khona abasekeli be-Highlanders babone ngathi ubabisela emuva ngendlela ukubana befuna ukubana belwise ukubana bethola ama-league title ukulungele ukubana achiye lo msebenzi wakhe ngamagama lawo yena awakhulume ngokwakhe ukhathazile. Kodwa ngokubona kwami ngibone ngathi abe-Highlanders bazamgcina for iminyaka emithathu le yavele wayisayina ku-contract yakhe. Lanxa nje bekule hungahunga lokubana iqembu lenkezi Platinum Stars limkhangele liyamfuna ukubana abe nguye umqeqeshi wabo womnyaka ozayo. But kodwa ngibone ngathi abakhokheli be-Highlanders bazazama ngazo zonke indlela ukubana bamgcine uMadinda.
Ubukhona yini ubufakazi hadebe bokuthi ngempela uyalilolonga iqembu uMadinda, uyalakha, uyalibumba kuba lobubelo?
Ungakhangela indlela abami ngayo okwakhathesi kulogo, mhlawumbe bonke abantu bengathi akula indlela etshengisa ukubana uselibumbile leli qembu ngoba sebesukile ku-position 4 kulokho. Kodwa ungakhangela ke ukubana ekufikeni kwakhe uyenelisile ukubana athatha abafana abancane mhlawumbe abaningi abaqeqeshi ade bengelasibindi sokubana abasebenzise. Yena ukwenzile lokhu uMadinda. Ungabona u-Adrian Sila udlale kakuhle lonyaka, umfakile laphana ku-midfield. Kuzokuthi ngapha ngaku-defense ku-left back lo mfana kabe kuThemba Ndlovu lo owakwadlalela i-Highlanders uMbongeni Ndlovu ube lesibindi njalo sokubana amjike. Emuva ngale lakho belespin sokubana jikele lo mfana bamthi nguVincent Moyo. Kwazo ukuthi lo Denzel Khumalo waba lespin sokubana amjikele. Ngabafana ke labantu bengazange bedlale iPremier League football. Kodwa ngibona engathi uma sokufika umnyaka ozayo babe sebevuthiwe ukubana mhlawumbe benze kakuhle bedlalela leli qembu lethilamo. Ngokubona kwami usendleleni ekahle uma abantu bengamsekela. Kodwa ke into eyodwa okumele ayikhuthaze kakhulu kubadlali bakhe yikubana mabe letha lokho abakuba ukuthi iculture ye-Highlander kumele bezame ukubana benganqotshwa emagumeni eBarberville Stadium. Ngibone ngathi banqotshwe kakhulu e-BF baluze ama-points kakhulu e-BF. Into ke leyo okumele ayiqinise ebafaneni bakhe ukubana iqembu le-Highlander linganqotshwa emagumeni.
Umkhuba wodlakela kubalandeli beqembu kule ndlela yini iqembu elizama ukukhulumisana ngayo labalandeli labo kubana bachiye udlame?
Lonyaka kade benze kuhle kwaze kwafika uLwesine esidlula kilo lona lekhona le eGweru lapho abasuke basebevusa njalo imsindo. Uzananzeleli ayilenda la ibibakhuthaza kakhulu basekela ukuba nayo lonyaka benze kakuhle bebesithi lalapho benqotshiwe bezithulele bephume nje emagumeni behambe emakhaya. Kodwa ke kusuke kwaba lokuswelakala kwenhlanhla ukubana khona le eGweru kwalile ke ukubana bezibambe basuke benza udlame lo. Lokho yinto engahle njalo yinto engakhangilelwanga ngabantu bonke abathanda umdlalo wenguqu. Esikhangilele ukubana yona i-Highlanders izaqhubeka phambili izama ukubakhuthaza abasekeli bayo ukubana lanxa nje unompembe bephambanisile akudingakali ukuthi bebange lowo msindo. Okuqakathekileyo yokubana bebone ukubana uhlelo lwabo lokubumba iqembu le-Highlanders luya ngaphi njalo belusekele.
Umuzi wethu hadebe incwethi kwezemidlalo. Kwaneleke mthwakazo muhle, ziphelela khonapha ezekuseni kodwa likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Mina lani asehlukaneni, sihlangane njalo kusasa ekuseni. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo, litshone kuhle.